Abantu abanengi bathi kabasoze bethekelele izihlobo labangane lonyaka ngoba sibi kakhulu isimo somnotho elizweni. Abanye esixoxe labo bese silindoleni samabhasi athwala uZulu eRenkini Country Bus Terminus bathe ikhefu lekhisimusi sokuyisikhathi esizifananela lezinye insuku. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Dumile Ncube.
Ikhisimusi le yikhisimusi nje ukuthi nje is just a date ekhona vele ekhalendeni. Ayisafani le Khisimusi zakudala esasithi kunje so sivala izikolo vele sihle sibe le mood yeKhisimusi. Kathi sivele ubona abantu kuyazihambela, abantu balala emabhenki. There is no mood for Xmas. Balala emabhenki, balala kuma fuel queues, izinto zikhwelile ezitolo. IKhisimusi yangikhona ingapi? Akula Khisimusi. If lapha ekhaya lapha sikhona kobulawayo lapha kontudu ziyathunqa. Le ntudu zangkhona kazisathunqa ngoba vele uhlala ngalamagetsi. IKhisimusi yangkhona ingena ngakho.
Unkosikazi Siphiwe Chuma ongusomabhizimusi uthi kunzima ukuthi bahlangane lezihlobo lonyaka.
Isiphombo kuba lilanga nje. Ilanga elingela miningi ukuthi abantu begcine bekwanisa ukuhlanganelana lemndeni yabo bekholise. Ngokuthi kubangelwa ukukhwela kwamaprice. Le kuswelakala kwezinto, le kuswelakala imisebenzi. Njengoba sonke sazi ukuthi i-economy yethu inzima, abantu abasakwanisi ukuthi bahlanganelane lezimuli ezijiyeneyo ukuze bethakazele leli langa.
Unkosikazi Melissa Dube othenga ethengisa impahla, laye uyakhala ngekhefu leKhisimusi.
Umumo okhona elizweni usenza ingani singabantu abancitshanayo ngoba sekunzima ukuthi sicuphelane lokhu esilakho. Nxa sesikhangela ilanga leKhisimusi eselisondele sizwa silokudana kakhulu ngoba akulanto ebambekayo esilayo kumbe esiyitholayo kulokhu esikwenzayo okuncane.
Abathayeli bamabhasi labasebenza labo badanile okumangalisayo ngesimo esibi somnotho abathi silulaza ikhefu leKhisimusi. Umnumzana Onwell Msimanga ongumtshayeli wamabhasi eRenkini uthi ibhizimusi iphansi lonyaka.
Hayi, thina njengathi ngapha kwemateksini sine problem eyi-1. Ibhizinesi le sesiqalile nje uDisemba ikuthi ngathi lo ngoba abantu abanamali bayakhala bathi imali kayikho, nathi siyakhala sikhaliswa yiyo le fuel engekhona. So hayi, sacela nje ukuthi lathi ngani i-government iyasibhekela into eziningi, sibone ukuthi lathi siyakhuphuka ku-transport.
Omunye njalo umtshayeli umnumzana Mpendulo Mathe uthi bebesenza imali engcono eminyakeni edluleyo.
Iminyaka edluleyo ngalesi sikhathi ngaba simanga lapha eTerminus. Ngabe kumabantu. So khaleza nje abantu imoto zimile zingazi. Yafika 10 kona. Ngakhela amalokhu wonke imoto zimile. Ngoba uJesu December wakhona uthiyena. Namhlanje ukuthi uthole abantu i-tripela abantu ababhadala imali ezigcwele.
Umnumzana Effort Ncube unobhala wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi abantu bayahlupheka kakhulu eZimbabwe.
Ukukhwela kwezinto kuletha usizi phakathi kwesizwe sakithi, phakathi kwelizwe. Akusathengeki lutho, impuphu iyadula, ithukela liyadula, okudla konke kuyadula, i-school fees iyadula, uye ezibhedlela kuyadula, i-transport yokuhamba iyadula. Kanti ke sibona i-fuel, amafutha ezimota ekhwela njalo nje, eyiyo abangela ukuthi kukhwele zonke izinto zisiya phezulu. Ngakho ke nxa kungazange kwenziwa icebo lokuthi kuqiniswe amandla emali yeZimbabwe esithi iZimdola, nxa uyiqathanisa le amanye amazwe, akula lapho kuzayiwa khona, zizaya zilokhu ezidula izinto, kube neKhisimusi embi okunye okumangalisa abantu bahlupheke.
Abantu abasuka kobulawayo besiya enkayi sokumele bakhokhe amakhulu amabili alengxenye amadola eZimbabwe, i-$250, kade behlawula amachumi ayisithupha amadola ukuya endaweni efanayo. Sokukhutshulwa njalo imali yokugada amabhasi lamakhombi kulabo abasuka kobulawayo besiya eCholocho, eGwanda, eKezi, Maphisa lezinye indawo. Lokhu sokwenze ukuthi abanye abantu babuyele ezindlini zabo ngenxa yokuswela imali. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.